Indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokhu elawo kubutho.
Ngalilizwe elile-demokrasi ezimele kuhle u-vice president umela resign. Nxa engaresignanga upresident umela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorable. Lathi sibabiza ama-honorable asiya nolonga honorable.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo asiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana abekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala singeke sikufihle sikubhudumele sikubeke njengoba kunjalo lo majistrate lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena ezele individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi ya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha, ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezinalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho kuwrong akumelanga sikuvumele njengelizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokho esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president kwelizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengokusitho ngalilizwe elile-demokrasi ezimele kuhle u-vice president umela resign. Nxa engaresignanga upresident umela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorable. Lathi sibabiza ama-honorable asiya nolonga honorable ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba akuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi kusho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo-retired so-and-so kuzo kuwonke ama-portfolio okusitshengisela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje ngawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu bezizwe sibathathe kabathathe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Hello ke ngumnumzana bekezwela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi wenza udaba lwe-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala kumbe ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikeli ubesithi yena kule mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esiele nefana sesitokisini umsekeli kamangangeli wafika nje wasemthathela lezo zinto lezingezimota impahla zakhe ezinye kade izibalisa ezokugqokana okunye nje okuthize. So ujaji uthe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-ejet. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithi lithi ukuthi daba lu-ejet kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji iphambanisile ngibone ngani udaba lolo lu-ejet. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibone ngani njengakhangela sibili i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ukubona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wathi ukuthi mina ngizaphalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order inala wena ukuthi umongameli kumbumsekeli amongameli asehambise labo bantwana ikanti yena utesikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lenandeliyana olwamangalwa ngumkakhe ngumsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela namphawa kuvimbula lamlela.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathuma esificaminemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nathi sili kuphembela kuona abanambuya kuthi ayiwa kunela kwabanye kunanambuya Tino kuchenja ito kutu unuwenu cha uona ni nishaya kawanda ili unu wakanaka nuku dadisa kutuweo mazimani au. Mbuya chamuna ya kunda kutisiku itire ipamba ndeshipi we mtu uzeo.
Noko kutuwa sumura na mtande ikwe sumukume sumukume sumenda
I was in the house.
Omunye walabo abakade bekulombuthano nginkosikazi Beatrice Ndlovu layo oyamukele inyathelo elithethwe nginkosikazi Mnangagwa esithi babhekane lendlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusekile kakhulu. Sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona le esikiyo. Ah, isimo sendlala sikhoda sibonga izandla lezi eziphayo izwezi siphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenza loko olunodaba izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa esikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala uSilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngabuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Siyixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, Mnumzana Tapson Nganono Sibande seMawaza ngoLwesine, lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary Mnumzana Thuso Mkoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lukholo eliphansi, kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esenke ngahambela khona ababalisi bakhetha ukuyagola amagcibi, ngoba kathesi ungagola amagcibi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amagcibi lawa akunike imali edlula iholo lenyanga. Izwe elikhulu kakhulu, abantwabethu i-future, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo zilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zama-boarding ngoba zingayikhola imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami
ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basila dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi ngenxa ye problem esasinayo between abatabatichara the government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungamatichara ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into okufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatichara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatichara babe loveze lokufundisa abantwabethu. As long beloka belwisana le-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona kuyana ku-affecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akulalutho, umnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina bengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise kwinto kwakhona kube sengqondweni zabo. O-teacher labo they are parents too. Bala bantwana bayesikolo, bala bantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatichara kule nkalakatha yepro. Mina ife ngikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-65 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha ngama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise babe abantwana babo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akaxashiyo kupanisha umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali except kuma-private schools, but kuma-government schools vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga into esuphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayekwanisa. Yikho abadala belesaga sabo sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa kusingacontributa towards that into zonke ziyahamba. Kati sifathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani kathesi ungakhangela i-challenge engayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikhola ukuthi kulokuyi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone umbuzo ukuthi ujusa kangaka day or how much a day, not less than $3. So ungethule kulungisela umntana akho nge-$1, but don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona o-teacher lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli kuyathiwa?
Asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Takho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa u-teacher alwana engathola okuyi-100 or 200 ebhoni uzagada ujofu for those 5 days uzabe egadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there is not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni kwaphuma o-premier kwaphuma onyaraso kwaphuma ikosho kwaphuma anti wabona at the end of the day usale ngalani engalaluti. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamdele ukuthi nizosebenza angeke bayazi babevele benika ikushini ngama-teacher angeke bayazi. Ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts abakuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuzwakala, hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bemvele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basubtract lapho aba-subtract khona, but nina wami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongile la. Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebe sikoka la ewuselo liphuma lendaba, lichone lendaba. Asidibane njalo kuviki ezayo. Lila. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uzithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezithiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Ibhizinisi njengamalunga okubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho webizwe ukuthi imali ihlale emakhadini. Imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubo sithathelene. You find ukuthi abantu bayabuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga impika. But at the end of the day, ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sithatha sizafuna ukuya wodwa khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihotisela impika lamatamatisi vele ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo amaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka ogila khodi, obani bani. And lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Asamukeli ngoba lathi lapho esiwoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngivuka ngiwoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena le ebelikhangelene lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket banki leyo labo sikhathelene. You find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo. So kuba luhlupho lokuthi vele nesithengisayo asivumi leyo mali. Lazi labona laba ababuyayo bethenga, ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi leso mayithenga into ye-$20 ube usumcharja ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhusi ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG yenyama nxa une-KG $45 i-RTGS, but nxa ungela-KG uthola sokuyi-100 and some RTGS ne-ecocation bene nge-site liyayibona ukuthi i-difference yangibona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele ku-off budget. So lathi ngapha njengama-vendors siyasi-affecta njalo.
Kodwa omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithi siba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganso yithi esithengisa i-day-to-day things ezokuthi umuntu ephile, yithi esithengisa isitafu, yithi esithengisa umpuphu, yithi esithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashophu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngudlu kuye khona ngale kithi thinayo esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munye nalo oyabe ku-ground oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu beviza ngemali yamanye amazwe, njalo kulula yini ukutshintsha uyithola emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosikhathelele. Then kube sosuka lamanye amashophu athiyeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithele kumbenese-5 use besithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket banki leyo. So i-5 use yakho kuthi ukuthi sizabe sizawunika isithebo se-$50 zakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo bakubizela eceleni bekudele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenzibejo njalo?
Kulobunye ubuso phela uyabe ungathi ukhanya ngathi ngumpholisa, kube sosuba nobunye kukhanya hayi buzithandele ngobuka mama kube ngobuka samsabizi soba khangeli sesibathi thina njengathi mina njengami mina ngile Facebook lokwaziwa ngina ngifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uza sikhuluma endaweni ezidizi so kuya ngokuthi akwazi ukubani kuvele uyenzani empilweni le ngihambe ongenela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiyisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa layo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithanekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andiphamise kumthawulira
lentombi yami ngangeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le Shabalala Rhythm. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.